Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 7 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa nje iqinise ukuthi nxa ubuza ngezombuso weZimbabwe, abantu abaningi bavame ukwesaba, kuye kwethuka, baphendula ngendlela abacabanga ukuthi wena ufuna ukuza impendulo.
Uphenyo olwethu lwenhlanganiso ye-Afrobarometer oluthi ibandla leZANU-PF lilosekelo olwedlula olwe-MDCT ngokuphindwe kabili lusolwa ngabaningi.
Ngamvothela uNkosana, sibone lathi ukuthi uyasiphathelana. Ngumuntu esingathi akekho kuZANU, asikamzami, akekho ku-MDC, ngiyakwazi ukuthi yiyo engani phambili ku-opposition. Kodwa ngibona ngani singamzama engasenzela ngani kunqaba.
Abenhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo bapha imbono yabo ngowake wabanga umphathi ntambo wezokuthengiselana kuhulumende weZANU-PF. Umnumzana Nkosana Moyo yena othi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngo-2018. Kuwoza Friday lamhlanje sikhothamela ilunga leqembu elihlabela umdumo we-jazz elama-cool crooners u-Abel Sithole obhubhe ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uphenyo olwethu lwenhlanganiso ye-Afrobarometer ngenyanga kaNkwenkwezi olutshengisa ibandla leZANU-PF lilosekelo olwedlula olwe-MDCT ngokuphindwe kabili luyasolwa ngabanye. Iphephandaba likahulumende leThe Herald lilukhiphile njalo loluphenyo endabeni zalo zalamhlanje. Osukubangele abanengi bathandabuze indlela eyasetshenziswa ukuqoqa imbono kaZulu. Inhlanganiso ye-Afrobarometer yakhuluma labantu abayinkulungwane eyodwa lamakhulu amabili. Ebantwini laba abayisilinganiso esingamachumi amathathu lasishiyagalolumbili ekhulwini. 38% bathi balakho ukuvotela umongameli Robert Mugabe. Kuthi abalichumi lasithupha ekhulwini 16% kuphela yibo abathi basekela i-MDCT. Lolu cwaningo luthi abantu abayisilinganiso esingamachumi amabili lane 24% lesaba ukuveza imbono yabo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Yi abantu phela vele nxa vele ku kudingwa information ku research nxa impumelelo yakho na ingazibe into abangavumelani layo kuza vele kube lesizathu sokuthi babe beyithothoze. Kodwa nje iqinise ukuthi nxa ubuza ngezombuso weZimbabwe, abantu abaningi bavame ukwesaba, kuye kwethuka, baphendula ngendlela abacabanga ukuthi wena ufuna ukuza impendulo.
Kodwa-ke nxa sikhangele yona impumela yakhona ingakhombisa ukubana umnumzana Tsvangirai kaselasekelo okwehle kakhulu kakhulu kazini nxa sikhangele ngomnyaka ka-2013.
Kukhona ukuthi nxa abantu bekhangele ngendlela ababuzwa ngayo ukuthi elingafuna abe ngumongameli ngubani mpe onganqoba ngubani. Bayakwanisa bakhulume ukuthi hhayi uTsvangirai engqondweni zabo bona vele babona ngathi kasuze akwanise ukuthi anqobe ngoba kakwanisa ukuthi abuse. Asuze sithi khona impendulo ezinjalo azikho ngoba ungazinanzelele into ezenzakaleyo eziningi eqembini lakhe la yena ubuntu bakhe kungenzeka ukuthi kulabantu abanye abathize abangathi bona kababoni ekwanisa ukuthi abe erusa kodwa ukuthi bathi bona umgabu ungcono yikombona ngathi khona sokuhambela lokuthi umomo wakho na obuzwayo uyabe unjani ungazinanzelele abantu indlela abaphendula ngayo umomo wakho na ungenza ukuthi babe bengabantu abesaba ukuthi bakhulume ukuthi umgabe kuyame kungamehlula kodwa nje bakhona abakwanisi bakhuluma ukuthi yena utswangirayi kakwanisi ukuba abebusa ngoba yiwumomo wakho na asize sithi khona impendulo yakho ni wrong kodwa engangichithisa kakhulu ukuthi isample size yakho abantu abangu 1200 balutshwane kakhulu ngoba abantu abakwanisi ukungena kuvota for bangu 7 million
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi yecubungula ezombusazwe ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Oke waba ngumphathi ntambo wezamandalo ukuthengiselana kuhulumende wezanu PF umnumzana Nkosana Moyo lamhlanje uhlanganela benhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo umoyo utshele abantu abaphatheke emhlanganweni lo ukuthi uzencintisa kukhetho lomnyaka ozayo kodwa uthe kakholwa ukuthi ukungena kumanyano lamanye amabandla aphikisayo kungasusa iZANU PF embusweni. Asizweni abanye babantu abangene emhlanganweni lobe sipha imbono yabo.
Ngajabula kakhulu ngisizwa ukuthi uDr. Nkosana Moyo uyazinikela ukuthi abe ngomunye wabazavotelwa ukuba ngumongameli welizwe. Iminyaka yonke le mina bengingavoti lokuvota ngoba konke obekuphakululwa bekungakhwabitheki kimi. And kathesi ungiphi ithuba lokuthi ngikhethe umuntu okholelwa ezintweni ezifana le ngikholelwa kizo. Umuntu okholwa ukuthi ilizwe kumele kube yilizwe elibambeneyo with amathuba alinganayo for umuntu wonke kungakhathalekile ukuthi ukholwa kuphi kumbe ukholwa kuphi. Mina ngibona ngani uNkosana engaba umuntu okuthi singamnika ithuba into zingatshintsha sibili. Ngibona ngani njengamaZimbabweans uNkosana ngumuntu esimdingayo lapho esikhona kathesi eZimbabwe sidinga umuntu ozabuya le change. So singamvothela uNkosana sibone lati ukuthi uyasiphathelana ngumuntu esingathi ake kokuzani asikamzami ake ku MTC ngiyakwazi ukuthi yiyo egani phambili ku opposition kodwa ngibona ngani singamzama engasenzela ngani kunqondo
into yokuqala siyakwamukela lokhu ukuthi abantu bayakunanzelela ukuthi into enye ebisihlupha lapha kakhulu ku politics ye opposition ngabakhokheli bakhona yikho mina ukuza lapha ngibona ngathi ngilandukuzelalela ngizwa ukuthi umbono wakhe phezulu kwezinto zethu zemathebeleni ezihluphayo umi ngapi kokunye ngiyasuthiseka kokunye ngiyazwisisa ukuthi kulokwesaba ukuthi athi bhadla lezo zinto yikho ngithi mina
lebe kuyimbono yabanye babantu abangene emhlanganweni kaMnumzana Nkosana Moyo kobulawayo. Abaphila lesimo sokuzalwa belejwabu elilombala umhlophe i-albinism bathi badibana lenhlupho ezehlukeneyo empilweni ikakhulu nxa bengabesifazana. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele uNkosazana Linette Ndlovu ophila la lesisimo njalo isebenzela ePlumtree njengomongikazi.
Uhlupho esihlangana nalo thina ikakhulu ngolokuswela amafutha awokugcoka ukuthi sizivikele elangeni njalo okunye siyabesisa impahla ezilemkhono emide ukuthi singatshiswa lilanga. Lezingwane abaningi bethu siyaswela futhi lento ezinjengamangilazi okubonisa ama-spectaculars ikakhulu yizo kakhulu inhlupho esidibana lazo njengabantu abaphila lombala omhlophe
emphakathini kuba lo bandlululo oluthile
esihlangana lalo
ye
ikakhulu nxa sikhangele umbala lo ubandlululo ngkhona luyasukela kakhulu umntu wangkhona esasengumntwana nxa usasengumntwana laphana abanye sivele emulini esingamukelekanga, abanye njalo noma imuli zisiyamukela, kodwa umphakathi wona kube yiwo ongakwamukeliyo. Ubusukunika amanye amazizo awokuthi lanxa usuhamba uyase uzizwa ngani vele awusenguwe, ugcine ungasayenelisi ukuthi especially abantwana abafundayo ecine esikolo laphana engasayenzi kuhle ngesizathu sona lesi kakhulu nxa futhi ukuthi kunjalo uhlangane lokuthi ungumntwana lwana oswelayo khona vele kahle kahle nxa uswela vele singabali umbala wona lowo uyabe uvele ungani awuhlangani kuhle labanye abantwana manje bese kuphindezela lawo nalo umbala nxa uswela ubusukhula futhi ubandlululwa ngenxa yakhona lokho sokugcine kwesenza umuntu angafundi ungaswela imfundo suswela lo msebenzi so ukuthi uzinakekele kugcine kusiba nzima yena umuntu ongumama vele nxa simkhangele singabala abaphila nombala wona lokumbe ungena umuntu ongumama vele uyabe ufuna ukuthi abe ngumuntu lwana othola amafutha ehlukeneyo umuntu athola amafutha lawa lalawa uthole egcoba ngamafutha nje amaningi-ningi manje thina nxa uyaphinde waswele lawo mafutha ikakhulu ona la elanga ngoba ahluphe ukutholakala kwenza umama vele akhule yona impilakahle yakhe ingekho nhle kakhulu kwamukeleke ebantwini kugcine vele enxanyusu lezilonda abantu bengasakwamukeli ngendlela sebekubandlulula
Unkosazana Lynette Ndlovu ngoyisifazana ongumongikazi ophilale albinism. Ku Live Talk lamhlanje sikhangela umdlalo weqembu lama Warriors owe final eKosafa Castle Cup lapho lizadlala khona lele Zambia ngesonto. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwelegipite zibika ukuba kule bhomba ebelithiywe emzimbeni welinye lamalunga iqembu labalobecatha besimoslem abedlulisa amalawulo elidubuke emoteni labulala amasotsha kahulumende alithumi ngenyakatho kwedolobho lesinayi. Umongameli Donald Trump wakwele Melika uhlangane okwakuqala lamhlanje lomunye wakhe wele Russia umongameli Vladimir Putin selokhe umnumzana Trump ebe ngumongameli. Ngesikhathi umqando usubhahile endaweni eziningi kwele South Africa, abesifazana beZimbabwe edolobheni lePitori sebesungule uhlelo lokuqoqa ingubo, amajesi, ukudla lokunye okokusiza umama labantwana beZimbabwe abahlala ezitaladeni lezitezini esezakhalalwa ngabanini bazo. Iningi lalaba bantu liphila ngokucela ezitaladeni. Kubika uBenedict Nhlapho.
Abesifazane beZimbabwe laba bathi basungule lolu hlelo ngemva kokuba kulabo mama beZimbabwe labantwana abaselegcekeni ngemva kokutshelwa isiteza bebehlala kuso edolobheni lePretoria. Elinye ilunga lalihlanganisa uNkosazana Chichimoyo uthi ngemva kwalesi sehlakalo bakunanzelele ukuthi banenge omama labantwana beZimbabwe abahlala etshatshalazini lakulezi zitezi ezadelwa ngabaninizo iningi lazo ezingelamagetsi lamanzi. Uthi lokhu kwenza impilo ibe nzima ikakhulu ngesikhathi lesi esebusika.
Ikhumbulanisa liyenzela ukuba njengabomama beZimbabwe abaseSouth Africa siyazane sibe nobudlelwano obuhle sincedane lapho esebe sidubeka khona. Lokunceda labo ababe besize funa uncedo lwethu sibanceda ukubana izinto zibahambele kuhle zibahambele kangcono.
Elinye ilunga lalinhlanganiso ezibiza Zimbabwe Women with a Vision uNkosazana Blessing Moyo uthi inhloso yikusiza iloba nguphi umama kumbe umntwana odinga usizo kungelabandlululo. uthi bafuna njalo ukuthi benelise lokusiza abakwele South Africa abahluphekayo. Uthi kuqula lalabo abatshelwe isitezi abagoqela umama labantwana kunengi abakudinga ngesiphangiphangi njengoba kuyinhlekelele ebehlele bengalindele. Uhulumende weSouth Africa ulohlelo lokuholisa imali yeqolo kubo mama labantwana kodwa abeZimbabwe abalutholi lolusizo ngoba bengayisizo zizalwane zakuleli. Iningi labo ke baphila ngokucela labantu ababo ezitaladeni. Nxa sekubuya ekuhlaleni bagcina sebehlala ezitezi ezatshiywa ngabaninizo lapho uthola khona phose belichumi endlini eyodwa kwezindawo kusetshenziswa amabhokisi kwehlukanisa indawo zokulala. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Thabi Gumbo uthi lolu luhlelo oluhle kakhulu ngoba ukusilela kwemisebenzi kwele South Africa sekwenze kwanda inani labantwana beZimbabwe abangafundiyo, iningi labo othola sebencedisana labonina ukucela usizo emgwaqweni.
Ngibona omuhle kakhulu ukuthi abantu bephiwe ingubo ngoba kuyabanda ikakhulu omama nabantwana abangenandawo zokuhlala ukuthi labo bafudumale ngesikhathi lesesinzima esewinta baselizweni elisekude lakubo bahluphekile, so ku-right ukuthi baphiwe nabo ingubo.
Inhlanganiso le ngesibili eZimbabwe ukubunjwa kwele South Africa ngenjongo yokusiza abesifazane labantwana. Ngenyanga ephelileyo wethulwe ngokusemthethweni eZim Imbokodo, yona ihlose kakhulu ukulwela amalungelo abesifazane kanye lokuxhasa labo abafuna ukusungula amabhizimusi. Mele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Pula sangoma gambe iyo zala nkomoni emdlalweni wa ma Warriors leqembu le Zambia owe final ye COSAFA Cup ngesonto. Abanye babantu abakhulume le Studio 7 kuhlelo esilethulela lona enkundleni ye Facebook uhlelo Zimbabwe Today bathi iZimbabwe izanqoba. Abantu laba bagoqela uBhekisipho Ndlovu, uGogo Makhanye labanye abambalwa. Bathi umdlalo lo uza kuba nzima okumangalisayo. Asizweni uGogo Makhanye umsakazo lodumo uEzra Chisa Spanda lomnumzana Delani Masiye Mhlanga, incwadi kwezemidlalo ohlala kwele Zambia bexoxa lo Gibbs Dube.
Ama-Warriors kazame ngamandla ngabe iZambia vele hayi wamisa ama-Warriors. So siyabakhulekela sibili ukuthi lo nyaka kungaba ngcono.
Wena ngokuphupha kwakho uphupheni ubona ngazani
2-1
eh?
Yeah.
Kodwa ongakutsho ukuthi bakugugqule kuyini bengakadlali?
Bengalungisisa emuva ngale ngibona ingani kukhona okungani kuyasoleka.
Benze njani?
Balungisise sibili ama-defendant azame ngendlela yonke ukuvimba amabhola engangeni.
Siyabonga kakhulu gogo, sibonge kakhulu.
Nathi siyabonga.
Umdlalo lo uya umdlalo omkhulu kakhulu, umdlalo weCOSAFA Cup Cup final part weZimbabwe leZambia isipholoporo njalo uchilo nama Warriors. Ungakhohlwa ukuthi lezi zengqikilana phela ngo-2009 iZimbabwe lapho yashaya khona ke isipholoporo 3-1. Remember lapha ke iZimbabwe yethu ama host country yachaya ke iZambia isipholoporo 3-1 yawina inkezo yeCOSAFA. Wathi ke abafana besipholoporo beZambia labathi hayi lathi zakuthola ndona ngo-2013 labo beyile bona aba host ayi bachaya ke iZimbabwe 2-0. So kathi umdlalo ngathi ngokudecide apart wazo zombili nje ezinesoto ukuthi ke abafana baka Sunday Tsamba labafana baka Western Yirenda iyozala nkomoni ke umdlalo wesikhathi ukuthi ke abantu abaningi bawutmelele, ngakho ke uzathokoza abantu abaningi kakhulu kuninzi be-Africa.
Baba Mhlanga ungathini ngomdlalo?
Uyabungani unzima ngoba amathimu omabili wonke nxa usazi iCOSAFA sebayiwina 4-4 times. So omnye lomunye abefuna ukuthi atshengise ukuthi yena ngingithi lapha. So kukhanya kuzaba nzima kakhulu ngoba mina njengami nginje ubaba ngweZimbabwe umama ngangapha eZambia. So ngiphakathi laphakathi yazi nxa kudlala amathimu la amabili kuyangikhonfuse. So ewinayo yimi yiyo ewinayo, akunandaba. Kodwa i-game yakhona izaba nzima kakhulu ngoba ayiso zibe lula. Akula ozawina nje kuthiwa uwine lula, hayi akusoze kube njalo, kuzoba nzima.
Kodwa kuyaba nzima kanganani baba Sibanda phakathi kwamaqembu omabili lawo?
Into esithi lapho futhi namhlanje ke kuzaba lokunzima obukhulu ongakhohlwa ukuthi lezi i-team zombili siqeqeshwayo labo landele esingathi ngaba-legends omdlalo wenguqu.
Lapho lizwe umsakazo lodumo u-Ezra Chisa Spanda ugogo Makhanye ohlala kwaBulawayo ingcwethi kwezemidlalo njalo ihlala kwele Zambia uDelani Masiye Mhlanga bexoxa kuhlelo Zimbabwe Today lo Gibbs Dube. Nxa lifuna ukuzwa okunengi ngodaba lolu ngenani kukhasi le VOA Ndebele kuFacebook.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile.
Was a Friday lamhlanje sikhothamela iqhawe ilunga leqembo lomdumo wejazz elama-Cool Crooners u-Apple Sithole yena obhubhe ngesonto wabekwa lamhlanje emathuneni amaqhawe koBulawayo. Usithole ngomunye wabantu abasungula iqembu lama-Cool Crooners njalo walwa impi yenkululeko yikho nje elaliswe emathuneni amaqhawe enkulumane Heroes Acre. Abaphatheke emngcwabeni wakhe bagoqela uZulu Makhaza, umphathintambo obona ngendaba zakoBulawayo unkosikazi Eunice Sandi Moyo, kanye lomphathintambo wendaba zabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube. Ziningi ingoma zama-Cool Crooners ezadla uBhedu ohamba phambili ngephimbo elimnandi esikhathini esiningi kunguye uSithole. Kambe ngubani ongayikhohlwa le ethi ibhulugwe lami. Omunye wamalunga aleli qembu uGeorge Salim ekhuluma ngemva komncwabo utshele iStudio 7 ukuthi balahlekelwe ngempela ngumuntu obeyinsika yeqembu.
He was really one of those members who konke sasikwenza. He would want to make sure of his legacy hamba ngendlela eyidlayisihlekile straight. U-Abel Sithole so that it gets we are at a real big loss.
Kuyini kahle kahle elizamkhumbula ngakho?
Ube the full of humor. Angathi kreki jokela ijokela yonke lilale phansi ngokushekha. That was Abel for you.
We Tommy Young awubeki intombi le ubuso bayo bunje ngelanga liphuma gijima mfana wami uyibuzikama uyitshela ukuthi uyancanywa.
USithole ubhubhele esibhedlela sempilo ngesonto ngemva kokutshaywa yi-stroke esele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalombili lantathu 83. Iqembu lama-Cool Crooners lona libunjwe ngo-1999 ngamalunga amaqembu amabili ayedume kakhulu ngeminyaka yama-1950s edolobheni lakoBulawayo abalisa elama-Cool Four kanye lele Golden Delicious Rhythm Crooners. Vala madlalate amathathu abalisa elithi Blue Sky, ibhulukwe lami lelithi Isatilo.
Ya machans! Ngekabani iselefoni?
Ho! Ngekachuba!
Siyami man, ngekasithole! Hayi bafowethu, ngathodlane le! Hayi bo! Yini ligagasa kanje, ngakumpo!
Le ngethi selifoni umakhale kukhwini phela kulale njalo ethi gubuzela.
Asazi, asazi uyophila ngani na. Asazi, asazi uyophelele ntolongweni. Asazi, asazi
Simvaleliseke uAbel Sithole ngengoma yabo le emnando kwamagama ethi Blue Sky.
Sambombo.
Sambama, sambani, zizimbi, samtumele Blue Sky. Sky, when mama.
Sithilala ngokuthula qhawe lamaqhawe. Kumuli kaSithole la kuqembu lamakhulu crooners sithi duduzekani. Blue Sky ngama Cool Crooners ingoma isishaya ke lamhlanje sivalelisa ilunga laleli qembu uAbel Sithole obekwe lamhlanje enkulumane Heroes Acre kobulawayo. Hayi ke mthwakazi omuhle siziphethe eza lamhlanje singakehlukani. Uphenyo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer oluthi ibandla leZANU-PF lilosekelo olwedlula olwe-MDCT ngokuphindwe kabili lusolwa ngabanye. Abenhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo bapha imbono yabo ngowake waba ngumphathintambo wezokuthengisela nakurhulumente weZANU-PF uNkosana Moyo, yena uthi uzancintisa ukhetho lokudinga umongameli. Kwaneleko kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo Matukanduna bafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.